So lathi sithi kaphuma egcikini ngoba wadlala fana indoda lawana wasezama ukwakha njengomuntu omdala uthi yena kadlanga lutho kazengedlile ama-ice cream lawo hhayi umkhuhlane nje wayesakha njengomuntu omdala uthi kungabi lodlakile. So lathi khona lapha sithi thina hhayi kaphumele egcikeni ethena hhayi ngadla laphana njalo engameleli ukusuka laphana seqotha njengobomjulu arizayini ethe angisakufuni lokhu abantu baza uzaphume elesithunzi laphana abantu bembuki kunalokho ukuthi khona ephume seqotha ngoba i-reshuffleza kuya leyo vele uyahamba ngekhona bamxotha njalo lundoda lo sesithe naye kakhuluma iqiniso lokuthi khona i-poison le wayedla ngapho mbe wayedla ngapho hhayi kati yena waqinelela khona lokho njani kati umuntu ngayethena hhayi bakithi ngidlile laphana into lana kangihambanga kuhle sokulicala kaqhamukaqomo njengomuntu ukuthi khona ngozibala okwenze lokhu kodwa-ke iqiniso elikhona ukuthi lwana umuntu uziwashilele e-South Africa which is a fact.
Nxa ukhangele okwenzakala kubandla lezanu p f kungabangela na ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi njengalokho esekubone kwenza amanye amabandla
leli libandla elizadabuka sibili phakathi okuzwayo ngobana umnankagwa umuntu osebemkhangelela amacala njengokuthi khona izaphu kwathiwa khona balezikhali balalokhu kwakuyimzuriya kwathiwa khona olamabutho akhe eselimpopho kwabuyithole kwakhulunywa ngakhona olokhu kwabuyithwangela kwathiwa khona ubheni manashe befuna ukumbulala usele ami ngula macala balamanga laba bantu laba amakhesi kamnankagwa yiwaphi lakade bewagcinile insuku zonke lezi kutho ukuthi bonke vele banamacala ngithigele egograwundi lalo licala esizalivumbulula thina ngobana bona kabafuna ukuthi khona likhulunywe ngakho ngakho thina siza kukhuluma kuphela ngakho kuzokuza khona lokhu ukuxabana kwabo khona lokhu umnankakho uzasuka laphana esekelwe ngama-overtrains lamanye ama-provinces automatic kuyabe somtshengisa ukuthi khona iyabe ihlephukile izane ukuhlephuka kwayo khona laphana undodalwane uzaba labantu phakathi ku-army abazabe bemsekela ayiseyo yonke i-army ezakuthi hhayi asimsekeli